So we see card descendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 24 Nhlangula 2021 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ivumelana lakho ngoba iCOVID-19 ligciwane elibulalayo sibili simpilo yabantu iqakathekile ukwedlula ukuthethwa kwamacala.
Umsebenzi umisiwe emthethwandaba emadolobheni leziqintini ezimbalwa elizweni ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kula madale.
Umnyaka ka-2019 i-council iteste kanye yatesta izibholane ezingu-176 phezu kwezibholane ezingu-350 okwenza about 50% kuphela yezibholane ezitestiweyo.
Iningi lezikotsho zakobulawayo zibikwa zilamanzi angahlanzekanga njalo angalungelanga unathwa ngabantu. Ibandla le-MTC Alliance lithe liphakathi kokuphenya ukungazwisisani esigabeni salo kobulawayo lapho okulamanye amalunga abikwa esebenza nebandla le-MTCT. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsebenzi umisiwe emthethwandaba emadolobheni leziqintini ezimbalwa elizweni ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kula madale. Abe commission ebona ngezemithethwandaba elizweni, abe Judiciary Services Commission of Zimbabwe, bamise umsebenzi emadale emadolobheni agoqela eseKariba, Chinoyi, Karoi, Pindura, Mutare Magistrate Court, Le High Court lamanye ngemva kokuba kutholakale abantu abafika phose amachumi amabili, 20, bele gciwane le-coronavirus emthethwandaba eyehlukeneyo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wabo abawethule enkundleni yokukhulumisana loZulu ebulenjini eTwitter, abe-JSC baveze izizathu ezibafuqe ukuba bathathe lelo nyathelo. Isiphathamandla se-JSC esingathandanga ukuthathwa amazwi, unkosikazi Bianca Makwande, ugcizelele umbiko olotshwe ngunobhala uMnumzana Walter Chikwana esithi leli nyathelo lithethwe ukulondoloza impilakahle yezisebenzi zemithethwandaba kanye loZulu jikelele. Uthi njalo leli nyathelo lithethwe ukuze bathole ithuba lokufafaza imithi kanye lokulonda abangabe bethe babaseduze kwabantu laba abatholakale bele COVID-19. Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uMnumzana Pride Mkono uyalincoma leli nyathelo elithethwe ngabemthethwandaba.
Ivumelana lakho ngoba iCOVID-19 ligciwane elibulalayo sibili simpilo yabantu iqakatheke ukwedlula ukuthethwa kwamacala.
Kwasekelwa nguMnumzana Efi Dlela Ncube, omunye njalo wabaphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu.
Kule ngozi enkulu ukuthi isifo se-coronavirus lisengagcwala indawo yonke libulala abantu abaningi kakhulu okwedlula labo eselibabulele ngalesi sikhathi. Kudingeka indlela ezihlakaniphileyo zokuvikela lokhu, indlela ezizafundisa abantu, zicebisane labantu ingozi ekhona, njalo kwandiswe ukuhlatshwa kwabantu ngokuba imithi iyashota. Kudingeka abantu bahlatshwe, bafundiswe ngaleyo ndlela bazavikeleka.
Enye ingcwethi kwezempilakahle eyisiphathamandla esibhedlela seMpilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uqhubeka exwayisa uZulu phezu kwengozi ilizwe libhekane layo ngaleli hlandla lesithathu lobhubhane lwe-COVID-19.
Yikho siyaxwayisa ukuthi linanzelele kakhulu mahlabe zulu khonokho ukuvikela ngakho umkhuhlane lwe-coronavirus esihlala silitshela ngawo yikho kuqakathekileyo. Abaningi siyaxwayisa ukuthi lihlale phansi lingatshoni lihamba lisiyahlangana labantu ligeze izandla njalo lingavumi ukuthi lihlangane lomuntu ekhipha amakhala liphefumulana laye ligqoke ama-face mask kuye kuqakathekile ukuvala amakhala lomlomo.
Ukhuthaza abantu uDokotela Ngwenya ukuba behlukane lomkhuba wokubuthana noma kanjani.
Lapha abanompola khona abakhulu lapho eliyabe lihlangane khona emachechi kumbe lisenza emchado siyaxwayisa ukuthi lingakwenzi khonokho bantu bakithi. Nanxa lapha kusiyabekwa abantu lihambi lingahambi libaningi lilandele khonokho isinqumo esafakwa nguhulumeni.
abejesi bathi bonke abafuna ukusa indaba zabo emithethwa ndaba abagoqela amagqwetha kanye lozulu jikelele kuzamele benze lokhu ngokuxhumana labo registrar uresident magistrate o sheriff kumbe umsekeli ka master of the high court njalo uzulu uzokwaziswa ngenombolo zabo zencingo zokusebenzisa ukubathinta ngazo abejudiciary services commission bathi basalindele ukucetshiswa ngabezempila kahle ukuthi kuthiweni kusiya phambili ngale ndaba kubhubhe umuntu oyedwa ekutshoneni kwelanga la izolo ngolwesibili phakathi kwabangamakhulu afika phose ayisitshiyagalombili abatholakale bele COVID-19 ndawonye sebesedlula inkulungwane ezingamashumi amane 43,480 asebetholakale bele gciwane leli elizweni selokhu laqhamukayo ngomvimbito wanyakenye emazweni omhlaba ogoqela iZimbabwe kuthi abafika phose inkulungwane ezingamashumi amane 37,477 kungabasilekiwo kunje sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 715,056 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane lengxenye 451,793 asebehlatshwe ijekiseni yesibili ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights yethule umbiko oveza ukuba izikotsho eziningi zakobulawayo zilamanzi angahlanzekanga njalo angalungelanga unathwa ngabantu abenhlanganiso le bathi bathole ubufakazi obuveza lokhu kumphumela yophenyo olwenziwe ngumanisipala uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansile dolobho lakobulawayo ibhekane lodubo lokutholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo isikhathi esiningi osokusenza izakhamizi zeminye imizi yaleli dolobho ibhekane lohlupho lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo. Umqondisi weMathebeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa uchasisa kabanzi ngombiko ophathelane lamanzi akobulawayo.
Ngonyaka ka-2019 ikhansile itheste kanye yathesta izibholane ezingu-176 phezu kwezibholane ezingu-350 okwenza about 50% kuphela yezibholane ezithestiweyo. Kuzo nalezo ezingu-176 ezingu-33 zakhona zitholakale zilalokho okuthiwa yi-coliform bezi-contaminated zingcolile. Kukanti ezingu-4 zazo zitholakale zile fecal coliform okuthi ukuthi yingcekeza yangasese.
Ngomnyaka ka-2020 ubulawayo ubhekane lodubo lwamanzi olukhulu ukwedlula eminye iminyaka okudale ukuba abantu babanjwe yimikhuhlane yesisu isikhumba kuthi abanye balahlekelwe ngumphefumulo. UMaphosa uqhubeke esola umanisipali wakobulawayo ukuba akenzanga umsebenzi wakhe ngokupheleleyo.
Ngomnyaka ka-2020 ngesikhathi lapho abantu akade behlupheka khona ngamanzi batheste izibholane ezingu-23 phezu kwe-350 sithi hatshi Bulawayo sithi kansili kalilayo i-evidence ngokuthi lithi lona lina imanzi asezibholaneni ahlanzekile. Utheste izibholane ezingu-23 phezu kwe-350 kufana lokuthi kawukaqali.
Isakhamuzi sakobulawayo inkosikazi Nokuthula Mafu uthi bona emzini abahlala kiwo amanzi bayawathola kodwa aba lephunga.
Amanzi abuye engcolile sibili kwezinye izikhathi vele abuye ezinukela ubulongwe ngapha ibhili buyikhwelile.
Kusenjalo ikhansili isithe yavalela abantu amanzi ngesikhathi ilungisisa isitishi samanzi esadubukayo esencema reservoir sona esithela esethuli reservoir. Umabhalane wekhansili yakobulawayo uMnumzana Christopher Dube uthi ukuvalwa kwamanzi kuqale ngomvulo kuyaphela ngolwesihlanu emini yantambama ethi indawo eziyabe zingelamanzi yi-Esigodini, iMbizo Barracks, iFortune's Gate, iSelbourne Park, iMahatchula, iHoodville, iKingsdale, iLockview, iSunning Hill, iMalens, iGlencoe, iRiverside, iWaterford, iManningdale, iWillsgrove, iBenavosta, leDouglas Dale. Izakhamizi zakobulawayo zihlala zibhekane lodubo lwamanzi minyaka yonke kodwa okomnyaka odlule zithi bekuphambili ezimbili lapho izakhamizi ezike zathola amanzi kanye phakathi kweviki ezimbili kwaze kwaba nganeno lonyaka ngemva kokuna kwezulu. Kodwa lokho ekhona amalokishi angelamanzi anjengephumula South, iCountry Park, inkulumane lamanye. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDC Alliance lithi liphakathi kokuphenya ukungazwisisani esigabeni salo kobulawayo lapho okulamalunga abikwa besebenza lebandla le-MDCT. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa uthi ibizo eseliphume lacaca kulolu daba ngelikameya waleli dolobho umnumzana Solomon Mguni obikwa engakaze alugxube emahofisini ebandla okwesikhathi eside. Asenelisanga ukukhuluma lo mnumzana Mguni ngalolu daba ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe lukamakhalekhukhwini. Kungqoqo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7 umnumzana Chirotsa uphinde walandula imbiko ethi umgcini sihlalo walesi sigaba umnumzana James Sithole wamiswa umsebenzi okwesikhatshana.
Umsebenzi uqhubeka kuhle, kubuye abantu abaningi ehofisini lapho bezofakaza lokho izikhalazo zabo betshela laba abazele eHarare. Sathi ukuthi asiyo bonke abazele eHarare, bakhona abanye abavela khonapha emasolobeleni.
Kodwa khona kahle kahle kuyini abakulandileyo, njalo liyavuma ukuthi kulokulwisana yini esigabeni senu?
Ye, kukhona okungani kuyakhathaza amalunga ebandla ukukhokheli kweprovince.
Ama-factions lawo ngesilungu yiwaphi njalo kungani kulokudabukana phakathi?
Ama-faction akula ngithiwa yi-faction. Into ekhona nje yikuthi abantu bathiyana imbono kuyini yini abantu laba asebahamba ebandleni likababuMondlora abalaba bezelandela umkhubezeni ubabuMondlora kumbe beqotshwe.
Eminye njalo impiko bisithi umgcini sihlalo umnumzana Sithole ubesamisiwe kwesikhatshana ukusebenza ebandleni. Liqiniso leli yini njalo bakhona elabanye?
uJames Sithole kamiswanga umsebenzi lapha eprovince. Into ekhona yikuthi bakhona abakhonona ukuthi uJames engabe ngumuntu ophuza ukuxotsha laba abantu abahamba kuMondlora nakumamumba. Kodwa ikuthiyana kombono akutho ukuthi xa usebecala yikho lokho okucubungulwa abantu laba asebethunywe i-standing committee ebandla le-MDC Alliance. Sizabona ukuseleni komsebenzi ukuthi bazaphatha njani sendaba.
Sikhuluma nje kuyini asebekufumene njalo namhla kuyini abade bekwenza?
Umsebenzi wabo yikuthi gabatheli thina bona into babuye lezini ezokuthapha amazwi abasebenzisayo nabe thekungela izinda babuye le-secretariat yabo ezabibabhalela lokho abangabe kuphethe angazange ngikutho ngoba bekhulumela ukuthi bayathi bephambanisa imisebenzi yabo.
Kodwa baningi yini abacatshangela ukuthi bengabe befuna ukusekela kumbe besiya kubandla elikhokhelwa ngomnumzana Manzolo?
Engibona kungani kuyahlupha ama-formalities kuphela ukuthi benikeze izimali, kungani kuyahlupha ngoba izimali lezi khanya sezananzelele ukuthi kula bantu abanjengakomeya Mguni abazange banyathele ehofisini besusele isikhathi bekhethe ukuthi bangene ekhansini ngokuthi ngabe khonapho ebantwini abanjengabo-Solomon Mguni ukuthi usale ilunga lebandla eninde naye. Kungani ukuphazamisa abantu? But bekufunakala phela ukuthi abantu bonke benikeze izimali ngoba umuntu angayela unika imali kusasiya abesesetshela amalunga ephathi ukuthi i-pit camp policy yabekwa ngubaba uTsvangirai ukuthi sibe pit camp. So abantu bathi hayi umuntu engathengisa hayi kumele anike incwadi ahambe. Besisadinga ukuthi sithole lawo mabizo but ebiphume egcekeni nelikameya uSolomon. Amanye amabizo lokho sisacubuna.
Lo ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo. Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkampani zezindaba AAPTN le AFP TV zivika ukuba kulabantu bedlula amathumi amane 43 ababhonjwe emkambo esakelweni seTigray ngabacatshangelwa ukuba libutho le-Ethiopia. Zibika ukuba ababona ngezempilakahle babatshele ukuthi abafileyo ngabantu kade bezenzela imisebenzi yabo hathi amalecaja. Lokhu kwenzakala kulandela ukulwisana okutsha phakathi kwamasotsha akwele-Ethiopia labathi bavikela uZulu eTigray. Umnumzana David Beasley okhokela inhlanganiso ekhangelane ngenswelo zikaZulu e-World Food Program uthi kule ndlala emangalisayo kwele Madagascar okulabantu abaningi abamelele ukudla. Uthi okumanje abedlula inkulungwane ezilijumi lane 14,000 kabazenelisi ukuzidingela ukudla. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi uhulumende wakhe ulwisana lodlakela elizweni leli okulabantu abaningi asebedutshulwe ngemibhobho lonyaka yilabo abahlasela uZulu mahlayana. UBiden uthi bazama ngamandla wonke ukuvimba ukuthengiswa kwemibhobho okungekho emthethweni. Uthi uhulumende wakhe uzanika izabelo amabhiliyoni afika phose amakhulu amane amadola $350 billion okuhlaselwa khona kakhulu abantu.
Kule mbono ehlukeneyo ngokuthi ibandla le-MDC Alliance liguqule igama leli ngoba lingasetshenziswa ngele-MDCT ngesikhathi sokhetho olungenziwa. Abanye bathi kumele kudingwe ibizo elitsha. Abanye njalo ababalisa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa besithi ngitsho akuqutshekwe kusetshenziswa igama le-elithi MDC Alliance. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Munzura wazise ukuthi bazasebenzisa ibizo elithi MDC Alliance kukhethwa ngoba libizo elakhethwa ngowayengumongameli waleli bandla umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai aze alobelane sivumelwano lamabandla aphikisayo ayisikhombisa ukuthi bazancintisa ukhetho bemanyene besebenzisa leli gama. Iziphathamandla zamabandla womabili salile ukukhuluma ngalolu daba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lomnumzana Angliston Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Into yamaMDC le isithwa isisanasana umshado wesitsha. Akusakhanya ukuthi ikhanda liyangaphi. Inso imsila yikuphi? Angizwisisi vele kahle kahle ukuthi kuva vele bajongeni ngoba ukuthelisa iconfusion esesilayo njengelizwe ukuthi iposition yethu is lost direction. Batshona bedlephana bebanga izinto ezingelangqondo. Ngicabanga futhi ukuthi uMonzora bayesaba ukuthi bangasebenzisa ukuthi MDC kodwa bazashiwa kanti njalo futhi abazange bahambe bayakuzwa ukuthi amanzi anjani. Kodwa ukuqineni kwakho konke kutshengisa ukuthi izalo PF silayo kuze kube ntolontolo nxa ye-opposition i-PF akathi.
Ngwenya wena uthini ngadangadaba lo?
Yelo liqiniso ngoba lapha umuyi uMorgan Tsvangirai esebhubha sekukhulunywa nge-MDC Alliance. Kwase kufanele ukuthi ukuxabana konke ungahlanoshe kuhle kuphele abantu bahle bavumelane ukuthi hatshi sesiyi-MDC Alliance okwakha okwendulo ngokwenu. So vele uyatshekisa ukuthi abantu bakhona vele abakumaqembu la balobuhwaba okuthize ukuthi ungathwehlulwe kucongress egweru sithi sisemfuna ukusebenzisa i-MDCT. Usho wona ukuthi i-MDCT ibe ilizwe lakhona liyasupa kukhetho sithi sisemfuna ukusebenzisa i-MDC Alliance izanu PF njengoba ifandele iyalokhu ibasebenzisa ngoba siyazi ukuthi bangavele baye kuzeki besithi bona sesifuna ukusebenzisa i-MDC Alliance izeki yabavumela wenze sibahlokoze bakube benze kube confusion okuxabana okuphambili so sokufanele ukuthi khathi abantu bahlale phansi babone ukuthi bengenzani ukulungisa udaba lalo kungabe le-confusion
kodwa ke bona abe-MDC Alliance bathi ukuthi basuse ibizo leli elithi MDC kungenza ukuthi bengayenzi kahle kukhetho wena ukubona njani sibanda la
sikho ngama vultures political vultures amanye akugijimela ukudobhesa ivileyo ngabe bahlala nje njalo ngabe ba serious ngokuthi bafuna ukukhululizwa ngabe bayazimisela ukuthi baqalise katsha i-opposition intsha kodwa benze into kanye rebranding ngoba laleli bizwe elithi MDC abalithanda kangaka kwabanye abantu abanjengathi selingcolile kwabanye abantu emakhaya selingcolile alisasebenziseki kodwa ngoba bona bangama-politician politicians abantu abacabana izinto behlezi ehofisini abangahambiyo bayenjalo bayahlangana labantu beze ukuthi abantu bathi baze belokhu beqina ngoba lelithi MDC nxa belokhu beqina ngalo ba-entrenter i-ZANU-PF i-ZANU-PF will continue becoming stronger ngabe ngabantu abahlakaniphile abangasomagwala ngabe bavuma ukuthi urit asiyaneli lento thiwa i-MDC siyedlule siqale into intsha engicabanga ukuthi mina kuzathi abanye abantu mhlawumbe thina lungwenya khonapha siqeda khonapha sinathola sesicabange kahle siphumele into entsha ezahuga abantu sicine sithethe i-space lesakadivinaso badlala nge-political space abanaso ngoba kabakho serious
wena ngwenya manje ungathini ngebizo esizwa kuthiwa bakhona abanye abathi ibizo lakhona lithiwe MDC Chamisa
hayi phela asuzithi really isigaba lisanokuthi iqembu elombusazi welizwe liyanikwa ibizo lomuntu kwakhona lo MDC Tsvangirai kwakhanya ukuthi lokhu amabizo alokhu engena abanye bafaka MDC 99 hayi impi le eqondane labantu bezimbabwe ayisuwo impi yomuntu oyedwa njengosithisanda ungazitshaya i-branding ayise inikwe ibizo elitshengisa ukuthi ukubambana phakathi kwamaqembu aphilisanayo angivumelani lakho lokho ukuvila njengosithisanda nxa usithi sizinika ibizo elitsha zinike ibizo elitsha akhona ukugalelana ibizo lakudala ayise Chamisa phela ovotelwayo ukuvotelwa ama-principles ama-ideas so nxa kuleli izwe elitsha ama-ideas ingqondo entsha yiyo i-branding efanele yenziwe lobu buvila bokuthi pho ukuthi Chamisa ngaso phathi kaChamisa phela le iphathi yelizwe lonke aso sithi Highlanders Madinda kumbe Highlanders Peter Ndlovu hayi akulanto enjalo kanti linikwe ibizo elitsha eliqondane lokuhuga ingqondo ezintsha
ye hayi isikhathi sesingasavumi ubaba Sibanda wena ungathini nxa sikhangela ukubana ibizo leli lona leli elithi MDC nxa lingasuswa kusetshenziswe abanye bathi kusetshenziswe elithi convergence
hayi phela musezibranding khonokho sikuvumelana lomgwenya ukuthi abantu be-opposition baduba ngokungivila ukuvila obenziwa yi-opposition bonobo yibo benza sitongwe izanu noma siyafuna noma kasifuna silolokhe sitongwe akulanto enzima ngokuqala katsha vele ibalethi MDC kwabanye bethu selingcolile ngoba ungavele wenzeka ukuthi khonokho abafuna ukukwenza ukugampela ukunika ibizo ibe nesibongo sebizo lomuntu kuyasicotsha thina abantu asifuni kuzwa into ethiwa i-MDC ngoba isidisappointe kakhulu futhi ngibona ngani ungathi i-MDC yogogo izalo vele siyenze kube lula isithi khona laba yibo labana abaletha ama-sanctions so kasithi guguli lutho nxasilokhe sisebenzisa ibizo le-MDC
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa ndawonye lo mnumzana Angliston Sibanda umnumzana Patrick Singamasa obambe okwesikhatshana isikhundla sokhangelane lenhlelo zokukhanga abantu ukuba bangene kubandla lezanu PF uthi uhulumende kasoze avumele ukuba abahlala emazweni bavote kukhetho bephandle kwelizwe lokhu sekucunule abaningi abahlala kwamanye amazwe abafisa ukuvota kukhetho besemazweni lapho abahlala khona. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo. okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Umongameli Joe Biden lenkokheli yomanyano we-G7 bakubekise obala ukuthi bazimisele ukulwisana nokusetshenziswa kwabantu njengezigqili kumankampani athengisa impahla emhlabeni jikelele. Ubugebengu obenziwa kusetshenziswa imitshina yamakhompyutha nenkohlakalo. Ilizwe leMelika lamalunga e-G7 bayakhathazeka kakhulu ngendlela zonke zokusetshenziswa kwabantu njengezigqili kunye lamazwe aphatheke kulokhu okufana labohlobo lwesiyugas leminye imihlobo edolobheni leJinjiang kwele China. Impahla esetshenziswa kwezokulima okokusebenzisa ukuthola amandla kagesi ngelanga isola lempahla yokugqoka yikho okuludubo lolu kakhulu. Inkokheli ye-G7 ivumelane ukuhlonipha ilungelo likaZulu lokuvikela abantu kwenziwa izigqili. Phezu kwalokho, amazwe e-G7 athi azimisele ukulwisana lezigelekeqe ezisebenzisa ubulembu be-internet ukuhlasela. Kulezinhlangano eziningi lapho amalunga amazwe e-G7 namanye ahlaselwe kuhlangothi zezakhiwo ezokulungisa lezemitshina yakulezinsuku nezibhedlela. Izikliwo zobulembu ezisebenza kumazwe atshiyeneyo zingena kunhlangothi zokwakha imali yobulembu i-cryptocurrency lokukwenadisa imali zihlasela abantu umhlaba wonke jikelele. Uhulumende nenhlanganiso ezizimeleyo kumele basebenze ndawonye ukwenzela ukuthi indawo eziqakathekileyo kumele zivikelwe ebuseleni lobu. Ngokunjalo, ubugelekeqe bobulembu kumele buhluzisiswe, kujeziswe njalo kwenziwe imizamo yokuzivikela. Amazwe amele agcwayisise lobu bugebengu obenzakala emazweni awo. Inhlanganiso ye-G7 yazophinda yavumelana ukulwisana lenkohlakalo. Umongameli Joe Biden kusukwana esanda kwedlula ukubeke sobala ukuthi ilizwe leMelika lizalwisana lenkohlakalo okuyindikimba kahulumende wakhe. Waphinda wethula impumela yocwaningo oluthiwa National Security Study Memorandum on the Fight Against Corruption ukuze kuqiniswe umsebenzi wokulwisana lenkohlakalo. Inkohlakalo yenza uZulu engethembi uhulumende, uhulumende angasebenzi ngemfanelo, kuchaphazwe inotho yelizwe, iqede impande yentando kaZulu. Phezu kwalokho, ukungethembeki kubeka umthwalo onzima kumnotho welizwe njalo akulungelanga uZulu. Elimelika limanyane lenhlanganiso ze-G7 lizalwisana nodaba lwamankampani okuthiwa ngama-shell companies lehlise ukukweledisa imali ekuthengisweni kwezakhiwo i-money laundering, liphathise ekuhanjisweni kwemibiko ephathelane lenkohlakalo lokuphathisa amazwe ukuthi alwisane lalolu dubo. Kubandululwe uncedo oluphiwa amazwe ukuze alwisane lenkohlakalo njengensika yombuso okhululekileyo. EleMelika liyamukela ukuzinikela okwenziwe ngumanyano we-G7 ekulwisaneni lenkohlakalo. Njengokutsho kukamongameli Biden, eleMelika seliphendukile ekukhokheleni amazwe omhlaba alembono efana leyethu. Leyo-ke bekuyimbono kahulumende weleMelika. Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umsebenzi emadali emadolobheni leziqitini ezimbalwa elizweni uvaliwe ngemva kokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. iningi lezigojo zakobulawayo zivikwa zilamanzi angahlanzekanga njalo angalungelanga unathwa ngabantu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.